Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 16 Lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isikolo se John Talak entaba zinduna sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane le coronavirus okwenziwe izifundi ngesikhathi leli gciwane limemetheka ngamandla. Namhla silengxoxo lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bebe ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli waleli bandla.
Ubebe wayevele ngumuntu owayesexotshwe kudala yi-National Council. Kwasimangalisa sonke kakhulu mase sibona ubebe sekuthiwa layo uyakhontesta koBulawayo.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende icala lokwephula ilungelo likaZulu ngokungakhululi intatheli zindaba uHopewell Shingono esitokisini owabothelwa ukuloba enkundleni ye-Twitter.
Gagabandwa licala umsulwa njengoba iconstitution yethu yatsho mhlophe ukuthi wonke umuntu umsulwa uma esiye court ezebandwe licala presumed to be innocent until found guilty.
Namuhla sisungula indaba zokulima esizalethulela zona suku zonke kuyona le iviki kuze kube ngolwesihlanu.
Ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isikolo seJohn Talak entaba zinduna duze lakoBulawayo sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus okwenziwe izifundi ngesikhathi leli gcikwane limemetheka ngamandla elizweni. Ngolwesihlanu lesi sikolo sethulele abazali umbiko othi kulezifundi ezinhlanu ezibanjwe leli gcikwane ngemva kokutholakala zitshisa umzimba zasezihlolwa. Embikweni waso lesi sikolo esilabafundi abahlala khona kumbe i-boarding school ngesilungu sithe isikolo lesi sizavalwa okwamalanga alichumi. Lokhu kwenzakala kulabantu abedlula amachumi amane 43 ababanjwe leli gcikwane elizweni izolo. Iningi lababanjwe leli gcikwane ngabesigaba seMatabeleland North abangamachumi amathathu lanhlanu 35 kuthi abahlanu ngabakoBulawayo, abane ngabeMatabeleland South, lababili abeMashonaland Central. Lamuhla silengxoxo lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bednico Bebe kubandla ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli waleli bandla. UBebe ubikwa wathola amavoti angamachumi amane lane 44 ngemva kukankosazana Thokozani Khuphe osaphethe isikhundla somkhokheli owathola amavoti angamachumi amahlanu lasithoba munomunye 59 kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo koBulawayo. Kodwa idale le-National Council laleli bandla linqume ukuba uBebe usexotshiwe ebandleni. Sithe simxhuma uBebe wathi kafuni ukukhuluma ngalolu daba. Imizamo yokukhuluma legqwetha lakhe umnumzana kucacaphulu owebandla le-MDC Alliance yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lomgcini sihlalo webandla lele esigabeni sangapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Okokuqala kumele kube sobala kubalaleli labantu baseZimbabwe jikelele ukubana umnumzana Bebe akaxotshwanga yi-leadership. Umnumzana Bebe waxotshwa yi-National Council. I-National Council yabona kubalulekile ukuthi umzana Bebe akasasebenzeli umhlangano ngendlela aziphatha ngakhona, and i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu ma engasasebenzeli ama-interest awumhlangano, i-national council ilemvumo yokuthi imxotshe. Kuthe kuyiwa kuma-nomination akobulawayo, uBebe wayevele ngumuntu owayesexotshwe kudala yi-national council. Kwasimangalisa sonke kakhulu mase sibona uBebe sekuthiwa layo uyakhontesta kobulawayo. Ngakho-ke ngomgqibelo lo odlulileyo izolo, i-national council iye yahlangana again, and into yokuqala ebikhona bekuyiyona leyo ukuthi uBebe wavunyelwa kanjani ukuthi akhontest kobulawayo, yena owayevele exotshiwe. Kwatholakala ukuthi kube le mistake eyenzakaleyo kulaba abamvumeleyo ukuthi akhontest. So sesikulungisile-ke lokhu konke, uBebe finali akasekho. Lokho kokuthi uBebe ubezodla uDr Kuphi njengamangalo ohlaza izifiso zikathemba lo-amukela, ngoba sibonile kobulawayo even bemnikile i-chance yokukhontesta against izifiso ze-national council, lakhona udliwe ngudr Kuphi, and futhi ubezodliwa futhi even ngabe bamyekile kwamanye ama-nomination. But thina sizama ukwakhe iparty la singeke siqhubeke silokhu esisebenzisana labantu abasebenza against iparty.
Kahle kahle amacala athiwa adalwa ngubhebhe kuyini?
I-constitution ye-MDCT iyacaca ukubana akumelanga ma uyinkokheli wenze izinto eziletha ukungazwisisani emhlanganweni, engingathi ngesilungu bathi bringing the party into disrepute. Umnumzana uBebe okuqala wahamba wayofayila i-affidavit enkundleni ye-court, accuser uDr Thokozani Kuphi ukuthi basebenzisa imali eyatholakala from uhulumende ebilingana le 7.5 million RTGS okungekho emthethweni, okuyinto angazange abe lobufakazi bakho ukuthi kukwenzakalayo. Esingathi thina nje wayezama ukungcolisa udokotela Kuphi. Okwesibili, sibonile uBebe esebenzisana labantu be-alliance abakachamisa ekubeni i-constitution yethu iyacaca ukuthi ungabonakala usupporta party engasiyo i-MDCT uyabe usuzixotshile wena wethu. So vele uBebe wenza umsebenzi wethu njenge-national council waba lula kakhulu, ngoba waphula imithetho ye-constitution yethu yedwa, and kwakusobala ukuthi asingeke sikwazi ukuqhubekela phambili laye, and yizo izizathu ezenza ukuthi uBebe axotshwe emhlanganweni.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT esigabeni seleMelika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia. Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende icala lokwephula ilungelo likaZulu ngokungakhululi intatheli zindaba uHopewell Chingono owabotshelwa ukuloba enkundleni yeTwitter. Umthethwandaba usuncitshe uChingono ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kathathu. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UHopewell Chingono lanamhla lokhu umsulwa noma ekubhelu ngelinye icala ophongulifakelwa kakabanjwa licala umsulwa, njengoba i-constitution yethu yatsho mhlophe ukuthi wonke umuntu umsulwa uma esiye ekhothi ezebanjwe licala presumed to be innocent until found guilty. Yikho-ke thina be-MDC Alliance labantu bonke jikelele abananza amalungelo ayinqaba, sithi lokhu sokuyingqobe kuthina bantu beZimbabwe ukuthi i-justice system yethu sisuka kuma-magistrate kuze kuyefika ku-high court noma ku-supreme court imele abantu mbe imele amakhosi kuphela. Yikho-ke sicela ukuthi iZimbabwe noma ungabotshwanga asitshengisaleni, kufanele ukuthi abantu batshengisele kuhle, bathatha amagwaliba baye ku-supreme court noma ku-high court bayetshengisele ukuthi cha, asisalithembi, sesiluze i-confidence kini. I-constitution yeZimbabwe iyavuma mhlophe ukuthi abantu batshengisele. Yikho ke ngabe kulabantu abalezibindi ngabe bayatshengisela ukuthi kanti ngubani isitha seZimbabwe lowo umuntu otshontsha igold esenza icorruption lo muntu okhuluma esithi kule corruption laphana 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 namhla nguye sebotsho
manje lithi kwenziweni
ngamafichane mahlabe zulu sicela we are appealing to the chief justice to be impartial, to be independent, to follow the constitution. Sicela uChief Justice ezimele yedwa njengeconstitution, edefend iconstitution, evikele iconstitution, ehumutshele iconstitution kahle, hathi ukusebenziswa ngama political parties. Ama political parties come and go. Ama political parties ayavuka aphinde ehambe kodwa iZimbabwe ayisoziyendawo. Sifuna umthetho ozaba impande ukwenzela ukuthi wonke umuntu ebe lethemba uma ehlukumeziwe enkantolo. Uma inkantolo sizagcina isiyiyo ehlukumeza abantu abahluphekileyo asikuboni ukuthi kuzahamba kahle.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo esikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha emsakazweni we-Voice of America ose-Washington DC. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabantu abane ababhubhe ngemva kokungqekilana kwezimota ezimbili eyohlobo lwe-Mercedes-Benz le-BMW duze lenkundla yendizamtshina edolobheni le-Kariba izolo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umongameli Cyril Ramaphosa ucunulwe ikubaleka elizweni le South Africa ukwenziwe ngumfundisi Shepherd Bushiri. UBushiri lonkosikazi wakhe uMary bakhululwa esitokisini phezu kodaba lwemali engamarandi adlula izigidi ezilikhulu 100 million rand. Iphephandaba leManika Post lithi amapholisa abophe omunye untombazana welokishi leDangamvura ogwaze ngengqamu umzukulu wakhe olusane olulenyanga eziyithoba munomunye 9 wamunya igazi lalo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngegeneral kwezemagic basakazi bengicela ukuqala ngikhothame kuso isilo ukulelani kalobhengu lakakhumalo ngithi bayethe ndaba ezida izwenye lakho lisuka kungulu kudela lize levinjwa kuzambezi ngikhothama kwabasendlunkulu bonke amantungwa ngithi bayethe ngivingelelela kubo bonke osebhuku nezinduna zonke ezisiphethe basakazi bengithi njengoba abantu nje sile corona kanje corona ibivele ivale konke lapho uhulumeni walapha eningizimu ne-Afrika usesivulela ukuthi hayi singahambela imicimbi kusho ukuthi inkunzi yakwamaphakathela laphana indumandumane kalakhiwe emgodlizana umfoka amaphakathela laphana uthi uDox uzinja ziyamlomo uzabe lo mcimbi wokwethula iCD lakhe lesi-9 e-Hillbrow Theatre from 2 o'clock to 8 o'clock laphana. Sicela abantu befike laphana sizojabula ukungena ngo-R50 kuphela. Kanti ezokuphepha ziyabe ziqinisiwe. Sicela abantu nje begqoka amalokhuzeni nama-mask. Njeni ma ungena emnyango sebe uzabe usanitizwa. Ama-precautions of alert level 1. We-lockdown level 1. Siyabonga basakazi asidibaneni nge-Saturday khona e-Hillbrow Theatre siyojabula siyojabula amaciko ekide esijabulisa. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 ngiyalibingelela lonke kumagumbi amane omhlaba sithi ngalinjani hayi siyabonga ukusixhasa nge-news ezinhle ezimnandi kangaka ukuze sibe kwazi okwenzakalayo ezweni okuyikuthi ke siyabonga kakhulu engibonga kakhulu i-vaccine le ezwakala isiphuma isiphumile kuyikuthi ke siyabonga laphana maybe abantu bengasizakala abantu bebesephilile ngalo mkhuhlane kwazi coronavirus ukuthi ke siyabonga lapha eAmerica singathi nga ingayenza masitsha ku ingene masinya incedisa abantu bakithi hayi siyabonga lapha ngingakagqibi ngibingelele bonke esigabeni sakonkunzi lapha ngiyalibingelela lonke ngibingelela lonke kakhulu lonke lizizwe libingeleliwe lonke kustudio 7 okuyikuthi ke ujike laphana elayinini yakumacebo kakhulu ngibingelele nampano Michael ngibingelele lonke lizizwe libingeleliwe ngizongena laphana konkunzi sengathi ningancedisa kakhulu iklinika yethu laphana enkunzi clinic ngathi singafaka izimali iphumelele ibe nhle ngiyalibonga kakhulu lonke ngiyalibonga futhi ngikhuluma ngilapha ekhiwu eGauteng ngiyabonga
linjani balaleli abahle linjani mthakazi linjani hayi thina akulanto enhle kithi lapha istudio 7 asisayibambi asisayibonge lani kanti sasithumele izinews ngisho la imeseji bona lowu ngiwubona lamhlanje khonapha kusho ukuthi kungenxanje amavoti vela usela communication angikwazi kati inkinga yini ngicela ukwazi at least nxa singayibambi at least sicale sithumezele izinews kumbe imibuzo at least sibe lokhu esisizwa nje khonapho nje siyeqeza izindaba eziningi kakhulu ngesikhathi se-COVID nangesikhathi samavoti e-America siyeqeza izindaba eziningi impela besifune ukuthi lathi ngabe sike salahlela kodwa asisayibambi asisasithumezeli ma-meseji ngikhuluma ngisebuzwana la
hello ngiyabingelela kumsakazi ndingelela ihlobo labangani kanye logogo wami okunyathi umandlela ungabe uvuka njani umzimba
yeli njani basakazi bakastudio 7 lo okhulumayo ngothabani Nhlaba hhayi lambe ngithanda ukuthi dudu emndenini wakoginyimbila umbe kuthiwa uginyimbila ngokuhamba mina lowo ndoda kuthiwa benothe kakhulu lo hayi mina ngiyazibuza ukuthi undoda lowo njengoba kuthiwa benothe kangaka kanti inotho leyo njengoba thina besingamazi kahle kahle ngiwakithi impela ubehlala kuliphi lizwe behlala ngakwendawo ngoba thina besingamazi lo ndoda sibhunguzwa manje sejoni ludumo lwakhe vele ludume manje sejoni singazi njalo kodwa hhayi sidlulisa nje amazwi enduduzo emdenini akiwo ezihlobeni nje lasebanganini njengoba kuthiwa ngakithi noma singamazi
linjani balaleli abahle linjani mthakazi linjani hayi thina akulanto enhle kithi lapha istudio 7 asisayibambi asisayibonge lani kanti sasithumele izinews ngisho la imeseji bona lowu ngiwubona lamhlanje khonapha kusho ukuthi kungenxanje amavoti vela usela communication angikwazi kati inkinga yini ngicela ukwazi at least nxa singayibambi at least sicale sithumezele izinews kumbe imibuzo at least sibe lokhu esisizwa nje khonapho nje siyeqeza izindaba eziningi kakhulu ngesikhathi se-COVID nangesikhathi samavoti e-America siyeqeza izindaba eziningi impela besifune ukuthi lathi ngabe sike salahlela kodwa asisayibambi asisasithumezeli ma-meseji ngikhuluma ngisebuzwana la
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump ngomgqibelo uze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wamnqoba kukhetho, kodwa izolo waphanga walandula lokhu. Eloba enkundleni ye-Twitter uTrump uthe uBiden wamnqoba ngoba kwaba lokucilibezela, kodwa izolo uthe ayisikho ayekutsho. Sixoxe lesizala nesezimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Eqinisweni ukuthi ama-votes loba angazabalwe kutsha, kungatholakala okuphambanisekileyo lapha nalapha, kodwa akusoze kube ngama-votes amaningi aguqula la avele esekhokhela kathesi. Akula loko kuthiwa yi-fraud engaba khona sibili ongayibuthelela lapha izigcwala ibhakede. Ngibona ngathi ikwenza nje ukuthi kugcwaliswe nje izifiso zonezo zokuthi akuhambanga kuhle, yakufanele ukuthi kukhangelwe ukuthi kunjani ngoba laba abayibo abakade bekhangela ngamavotes esingathi thina ngo Secretary of State abayibo aba responsible ngokuthi nxa amavotes ebalwa bakhangela bavele batsho bathi akulalutho olukhona olukhanya lwenza ukuthi uhambe ukhetho lokubalwa kungahambi kuhle.
Sibone inkulungwane lenkulungwane zabantu zingena ezitaladeni edolobheni le-Washington DC zitshengisa usekelo kumongameli Trump. Ubona ungani baningi kakhulu yini ababona ungani ukhetho lwaqilibeze?
Lami mbabonile sibili, kodwa ke bebona belungiselela bebengathi bathi bona i-million men march eza kuba khona laphana e-Washington DC. Kodwa nxa bengikhangela hhayi ngibone nje kuthi hlekalana lama thousand abantu akade bekhona. Ngibona ngathi labo balungiselela i-march yakhona ingathi behlule, abantu kabasaphumanga ezindlini ngobuningi babo njengokulungisa kwabo. Phakathi kweviki bebejojozela lapho besithi kuzaba labantu abayi-1 million abazabuthana laphana e-Washington. Hhayi, mina ngibona njengathi ikukhahlela kwedonki efayo nje ibhiza nxa selisifa liyaraharaha. Angiboni sibili ukuthi kulabantu abaningi abadlula laba abavotela ukuthi kube le nguquko, abadlula abangedlulwa yilaba abaphikisayo abathi ukhetho lwatshontshwa. Ngibona ngathi laba abathi ukhetho lulungile baningi ukwedlula laba abathi ukhetho lwatshontshwa.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas. Namuhla sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngezokulima. Umqalisi ziba ngumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede esigabeni seMathebeleland North. UDorima uthi bakhona abaphiwa inhlanyelo nguhulumende lanxa ayisibo bonke abayitholayo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo okulima ahamba njani kulesi sigaba.
Abantu lonyaka bayalungisa okusibanga esiphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sebefakile amanyuwa emasimini, umkhuba sebewufakile emasimini, amasimini abo hayi kwaganyulwa inenje, kwayenziwa imisebenzi yonke enziwa namalungiselelo abantu nxa belungiselelo ukulima. Hayi, ngathi abalungiselelo lokuyana kokuthi even izulu lingana obusuku kusasa bangavuka belima le ndlela abalungise ngayo so far.
Manje pho njengoba imali ingatholakali yokuthenga inhlanyelo, abantu bayenelisa yini ngokudula kwa inhlanyelo?
Inhlanyelo iyadula, but uhulumende weZimbabwe ubanike inhlanyelo kathesi le i-fertilizer compound D. Ubanika ama 5 kg per family, per household. Ngibona ngathi bala lapho bangaqalisela khona, but ngeke ngathi amalungiselelo lawa kumbe ngeke ngathi inhlanyelo leyi iyenelise ukuthi beze beyisebenzise okukwanileyo ukuthi bekwanise ukufaka emasimini abo wonke. But ngiyabona to start with bala lapho bangaqalisela khona.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani kuzahamba njani nxa kuyukuthi abantu bayehluleka ukuthenga inhlanyelo? Akusoze kube lenye na indlala ngomnyaka ozayo lanxa izulu liyabalinile?
Amaminisi amalutshwani adlulileyo ingakakhulumi lawe kathesi la, kade ngikhuluma lo mlimisi lo ushaba kade enikeza abantu inhlanyelo yomumbu esithi kukhanya kungaba kule nhlanyelo ebuyayo futhi eyinye. So ngibona ngathi uhulumende weZimbabwe uyazama ukuthi ebone ukuthi abantu emaphandleni uzabancedisa nenhlanyelo, but Inhlanyelo le yayinganikwa umuntu wonke, inhlanyelo le yayinikwa kumbe iyanikwa abantu balima benze okwamagodi abayibiza besithi igachombo. So kulabana abangayenzi igachombo, yikho lapha kungaba kule inhlupho khona. Kusho ukuthi engxenye bazabahamba becwerana-cwerana, angikwazi ukuthi kungayenziwa njani because amaqiniso aphelele ngokuthi inhlanyelo iyadura. Iyadura kakhulu. Ama 10 kg akuma 35 USD abantu abakhe bengayenelisa ukuthi bethenge inhlanyelo ilomthengo ophezulu kakanjana, but esigabeni lapho engikhokhela khona edeti akuyenziwa okokulima, but lapho kulomuzi wami khona some 3 kilometers usuke edeti, hayi uhulumende uzamile ukubaphathisa le nhlanyelo even inganikwa umuntu wonke, but bona labo abaningi bangikhona sebeyitholile bethole futhi le fertilizer. So ngibona ngathi hayi uzamile uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila wesigaba sedede esigabeni seMatupelaland North. Tiyani indlebe kusasa lizwe ukuthi siliphatheleni kwezokulima. Melody ingoma ka Knox ehamba lo Master KG. Liyamazi u Master KG wengoma eyadumayo yadlubhedu uJerusalem. Esigqibela ke uhlelo lwanamhlanje. Kwibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba.
Isikolo seJohn Tallack eNtabazinduna sivaliwe kulandela ukubanjwa igcikwane lecoronavirus kwezinye izifundi ngesikhathi limemetheka ngamandla leligcikwane elizweni. Sibe lengxoxo lesiphathamandla seMDCT umnumzana Dan Moyo ngezizathu zokuxotshwa kukamnumzana Bert Nico Bebe kubandla ongomunye obencintisa ukuba ngumongameli walelo bandla. Namhla sisungule indaba zokulima esizalethulela zona nsuku zonke kuyona le iviki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela kule njini ku-www.voaindebele.com.